Siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi umuhiro bekucelwa kule problem. Uhle yeyi ngokuthi ukhambubuza laba bamazi umuntu wakho. But umuhiro esikhuluma ngabo lapho ibuhiro babantu. Ngoko ezenzo zomuntu. Selimenzile ukuba yihiro kujalo. Ngokuthi vele yihiro.
Oke waduma emdlalweni wenguqu edlalela iqembu le-Highlanders le-Zimbabwe Warriors, uWillard Khumalo ungcwatshiwe lamhlanje emalibeni eLady Stanley koBulawayo.
Bayoyo ndofuna ngokungathi ha kuthamba. Ende yakawona vayifumothi baba bakhethi ha amai. Zvamuri kutaura zvitaurwe panze.
Ngesikhathi ngisethekelela endaweni ezehlukeneyo zelizwe, ngikhuluma ngabantu ababulala ibandla leZANU PF. Abanye bebandlaleli bebecabanga ukuthi ngiyazidlalela, njalo lokuthi umongameli welizwe uzangithulisa.
Unkosikazi Grace Mugabe uthi akulamuntu ongamvimbela ukukhuluma intando yakhe kubandla leZANU PF njengoba elelungelo lokwenza lokho.
Abesifazana beZimbabwe abahlala kule South Africa bakhuthazwa ukuthi bamanyane balungiselele elakusasa labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Oye ngumdlali wenguqu edumile okwamagama njalo edlalela iqembu le-Highlanders le-Zimbabwe Warriors, uWillard Khumalo ungcwatshiwe lamhlanje emalibeni eLady Stanley lapho izikhulumeli zikhale ngempilo yokuhlupheka ephilwa ngabadlali laba nxa sebetshiye umdlalo besiyaphumula. Kubika intatheli zindaba yethu uNothando Spanda.
Bekukhalwa kodwa kuthakazelelwa njalo impilo kamuyi enkonzweni eqale eholi yeMcDonald's eMzilikazi, wayiwa enkundleni yePapa Fields anduba kuyiwe emalibeni. Izikhulumi zibabaze ubungcithi bukamuyi owadlalela iqembu le-Highlanders lelesizwe kanye lamanye agoqela aweGermany zisithi akuzwisiseki ukuthi umuntu olobuciko obungaka kungani edlule kulumhlaba engumuntu oswelayo, okutshengisa ukuthi abadlali bakuleli abaphathwa ngendlela eyiyo. Umne wabo kamuyi umnumzana Brian Khumalo uthi akuzwisiseki ukuthi umne wabo obelobuciko obungaka ubengabhadalwa ngendlela eyiyo, okumdabukisayo yena ngoba wayevame ukumtshela ukuthi kwesinye isikhathi wayengahlawulwa imfanelo zakhe lanxa wayeqhubeka edlala ngenxa yokuthanda lomdlalo. Ekhuluma emele abangane owake wadlala laye uRamen Gumbo uthi kudangele emphefumulweni kodwa uthokoziswa ukuthi umuyi beselokuthula emphefumulweni wakhe ngemva kokuthola usindiso alungise impilo yakhe okuyikho isiqokoqela.
Abanye bamazi from isikolo, abanye bamazi from ekhaya, mina ngimazi from ebhaleni. Kodwa ngibe ngijabula namhla xa ngathi ngiyasayiphethela kula Willard ukuthi last time ngilo Willard. Ngaba nkosikazi kakhulu
Umlandeli wenguqu umnumzana Jafet Mloyi ohambe ukuyavalelisa umuyi uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngoba nangu kuhamba izinsizwa obekumele zibe zifundisa abasakhulayo ubungcithi obudingakalayo.
Hayi yazi kubuhlungu sisomfundo ngoba uhlungu rathi mina ngikhuluma nje ngikuba ngikhumela phambi ukuthi yazi ngikhuluma ngento engayibonayo mina yime ngamfaka ngapha efutini. Hayi kwakuvela kuzinyembezi kuphela sibuhlungu basilahlekelo zisoma uthela manga sinahlekelo surangwathu uzamuriplesa ngubani.
Omnye njalo obesemngcwabeni umnumzana Gift Maphosa uthi inani labantu elize kulumbuthano litshengisa ukuthi umuyi beliqhawe likaZulu. uthi malanga wonke bayezwa kuthiwa abantu abathile baphiwe izicoco zobuqhawe lamhla uzulu wakobulawayo kanye labezenguqu bamethesile ukhumalo lesi sicoco ebesivele esimfanele
yazi umuhiro bekucelwa bule problem uhle yeyi ngokuthi uhambe ubuza laba bamazi umuntu wakho but umuhiro esikhuluma ngabo lapho ibuhiro babantu ezenzo zomuntu selimenzile ukuba yihiro ujalo ngokuthi vele yihiro
umuyi owazalwa ngomnyaka ka-1966 ubhubhe ngomgqibelo ngemva kokuqinelwa ngumkhuhlane wethukela abaze emngcwabeni wakhe bebegoqela umphathintambo wezemidlalo umnumzana Andrew Langa ababengabadlali onomen mapheza umoses chunga kanye labaqeqeshi omichek shizambwa umuyi ubekwe Elady Stanley lapho kwabekwa abanye bakhe o-Adam Dlovu, uMercedes Banda kanye noBenjamin Konjera. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda.
Walunye utaba unkosikazi Grace Mkabe uthi akula muntu ongamvimbela ukukhuluma intando yakhe kubandla lezanu PF njengoba elelungelo lokwenza lokho njengomgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana olwe Women's League unkosikazi Mkabe wethule lokhu eMurombetsi Growth Point esabelweni seMashonaland West lapho obesemhlanganweni kaZulu obuqoqweli ibandla lezanu PF uphinde wazitshaya sifuba ngokuxotshisa owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kubandla leli uthe lo mongameli Mkabe angeke amthulisa
wayoyo ndofuna ngokumbothi ha kuthamba ende yakawona vaifumbothi baba vaithethi ha amai zvamuri kutaura zvitaurwe panze
ngesikhathi ngisethekelela endaweni ezehlukeneyo zelizwe ngikhuluma ngabantu ababulala ibandla lezanu PF abanye bebandlaleli bebecabanga ukuthi ngiyazidlalela njalo lokuthi umongameli welizwe uzangithulisa
ukuthi iwo wife ngothi ehe nokuthi iwo banefungathi yesi bakhala wonke tinozvitenda but also
kazanga akwenze lokho ngingumama okhulileyo mina ocabanga ukufunayo akula muntu ozangimisa ukuthi ngikhulume santandlo kubandla leli kangizange ngiye empini njengabanye kodwa ke ngilelungelo lokukhuluma engikufunayo unkosikazi Mjuru kazange ajabulele ukuthi ngithole isikhundla esikhulu kudale le Women's League ngamchayela empembe wahle waxotshwa ebandleni lezanu PF
pembe ayibe ngikurira nokuthi inina nditshi
lawo bekungamazwi kankosikazi Grace Mkabe ehumutshwa intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah. Kunjalo nje abanye abalandeli bebandla lezanu PF abanjengomnumzana Joseph Chuma okudale le Central Committee njalo omela iphelandaba kudale le Parliamente bathi kulungile okukhulunywa ngunkosikazi Mkabe.
Siyamuzwa unkosikazi kamongameli ekhuluma lezo nkulumo azikhulumayo ezishaya isifuba konke lokhu kukhomba ukuthi noma engumuntu omdala kodwa kusuke kube sengathi uyalahlekelwa umqondo ngoba kulezinto ezithile ezifanele ukuthi ngabe zikhulunywa ngumama wesizwe nguye omele ukuthi ngabe ubutha umyeni wakhe lapho elahleka phoke masimbona yena ephumele egcekeni ekhuluma zonke lezi zinto ezilihlazo asimangali ukuthi lizwe libuswa ngendlela elibuswa ngayo ngoba umuntu wesilisa uqoqwa ngwesifazana uma ngekhaya ungabuthekanga ungenayo unkosikazi olesizotha izenzo zakhona sizibona ngombuso la ngempatho uRobert Mkabu umongameli weZimbabwe aziphatha ngayo konke lokhu kuyakhomba ukuthi akanalo iseko eliqinileyo ngekhaya yikho esikubona kukhulunywa nguMrs Grace Mkabe lokho
yepho-ke nxa isithi kumele akhulume intando yakhe ubona zani kuyaphetha ngani
emhlabeni vele akekho umuntu okuthiwa angakhuluma intando yakhe abantu umuntu kumele aphile ngokuziphiba
mayuyu zihlobo zami lobe kungumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe obesola amazwi kankosikazi Mgabe. Asizweni ke ingxoxo esiyenze lo mnumzana Joseph Chuma ilunga le ZANU PF njalo omela iphelandaba edale lephalamende.
Ngifuna sizwisise ukubana umthetho weZimbabwe esithi constitution ngesikhiwa ile ndawo lapho epha khona umuntu wonke ilungelo elokuthi akhulume into ayifunayo abayithi ngesikhiwa i-freedom of speech. Lelo lungelo linikwe wonke uZulu ugoqela laye umama uFirst Lady ulalo lelo lungelo. So nxa elale lungelo lelo angibona ukuthi wona kule nto embi nxa esithi laye angalisa muntu ubana akhulume njengoba nje kungalisa abantu ubana bekhulume. Nanko even amaphephandaba yethu lawa akhuluma abakufunayo intando zabo noma kukhona isikhathi ungasibe okuqondileyo kuna bakhuluma. So akula muntu uyalela ukukhuluma akufunayo yena akufisayo osenhliziyweni yakhe. So nxa ngikhangele umthetho wethu esiwulandelayo i-constitution yeZimbabwe angiboni kule nto embi abenzile nxa etsho njalo.
Ye uphinde njalo wazitshaya isifuba ukuthi waxotshisa unkosikazi Joyce Mjuru.
Akula nto embi vele mina nxa ngabona isela ngibe yimi engilenza ukuthi libanjwe ngihamba ngizitshaya isifuba hayi isela leli libanjwe ngenxa yami.
Umnumzana Joseph Chuma lelunga le Central Committee ye ZANU PF njalo umela iphelandaba etale le parliamente ube xoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7.
Le in Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ngesikhathi uNcwabakazi eqakathekiswa njengenyanga yabesifazana kwele South Africa esesiya emaphethelweni, abesifazana beZimbabwe abahlala kulelo lizwe sebekhuthazwe ukuthi basukume bemanyane ekulungiseleni ikusasa yabo ilizwe. Linkuthazo yethulwe ngabesifazana abangene umhlangano wePan African Women's Organization eJohannesburg kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Amakhulu abesifazana abavela emazweni achiyeneyo e-Afrika bebethe kwaqa Johannesburg bethakazelela ukuba ngama-Afrika kanti njalo besabelana amacebo okunqoba inhlupheko ezijiyeneyo ababhekanelazo emazweni abo. AbeZimbabwe abebekulumbuthano bakhala ngokoma kwezomnotho osekudale uhlupho lwemisebenzi lendlala enkulu elizweni. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mo Blessing Tembo uthi simo sesisibo kokuthi kakula ngitsho leyodwa into ehamba kuhle elizweni.
Abantwana bayaxosha bengihleli ngibona izikolo zivula last time abantwana bephenduka labazali besiyaxolisa amabhuku yonke into ayitholakala bazothola kuphi abazali bengasebenzi abantu bayamisa umsebenzi kunjenje umzali uyabhadala ngani akula nto yokubhadala i-school fees akula mali akulani abantu bezimbabwe baphila nzima. Economy elizweni lethu isifile ukuthi vele akusahlaleki nangusihlele ezweni labanikazi akuhlaleki lakho but kungcono kulakwela lethu.
Unkosikazi Tembo uthi sekuyisikhathi sokuthi abesifazane bangene ezikhundleni zobukhokheli balungise izinto.
Umama fanele sibambane, umama yithi backbone endlini, umama nguye oyenza yonke into. Nxa singaba ngomama sisukume silungisele izwe lethu laseZimbabwe eliyalikulungiseka nasibambane lomama ngoba sihlalela umama bezapho. Ama-political differences esiwafake eceleni silungisise ilizwe lethu.
Unkosikazi Sihle Ncube yena uthi sekudingeka amanyathelo esiphangiphangi okusiza amantombazana eZimbabwe ikakhulu labo abaphuma emulini esihluphekayo.
Thina singabomama sibone ukuthi sibambane sikhone ukuthengela abantwana ama-ballpoint namabhuku ukuthi baqhubekele phambili ngoba uma befundile bazophuma ku-poverty. Sibathengele ama-sanitary pads ngoba abazali bengasakhoni ukuthi bakwenze ngenxa yalokho okwenzakalayo ekhaya.
UManqube uthi okunye osekubazwisa ubuhlungu ikugunyulwa kwabantu imisebenzi mahlayana osekufika kubanga lokuthi omama basukume balungise isimo kumbe bafe bethule.
Ibuhlungu iyo yangenza ngashiya ekhaya ngabuya lapha ngoba ma ungasebenza ayikho into ongayenza. Omama ngithi asisukumeni sibopha amarogwe qine siye phambili ngoba wathinta abafazi wathinta imbokodo.
Unkosikazi Thembo ukhuthaza lalabo omama beZimbabwe basemazweni ukuthi bekele kunabathwitshi emazweni abanikazi ngoba isimo esesikhona sesidinga ukuthi omama bonke bazilungisele isimo selizwe bona mathupha.
Thina njani bomama asibambaneni sizame ukulungisa ilizwe lethu sibuyele eZimbabwe siyelungisa ilizwe lethu. Otherwise noma sihlezi lapha ezweni lingaso lethu asihlalanga kuhle. Abanye bethu bahlukunyezwa bangala maphepha baboshwa libabone noma sosenze nophepha abanye bashaya bebulawe. So thina asizameni ukulungisa ilizwe lethu sibuyele siyelungisa ilizwe lethu eZimbabwe.
Unkosikazi Thembo uthi abesifazana sekudingeka bazibuze ukuthi kusabasiza yini ukuthi nxa kulowesifazana oncintisa ukuthola isikhundla esithile bona kutholakale sebevotela owesilisa oncintisana laye. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Selokhu sikudaba lunye sixoxele unkosikazi Olga Spielman isiphathamandla senhlanganiso yesamukela Women's Movement kanye leSouth African Women in Dialogue osichathisela obekusenziwa inhlanganiso yakhe kuyona le inyanga yokunanza amalungelo abesifazana kwele South Africa.
Elisikwenza kakhulu thina singabomama balapha elandleni kwe-Women Samukela ukuthi sibhekane nenkinga ezithi zifumaneke komama abangabazali abangenabo abasengenabo abayeni abahlala nabo abakhulisa iintsapho zabo. Sibhekane kunye nabo ngoba lapho kukhona nabantwana abakhulayo abathi baphathwe kukukhula bedibana ngendidi ngendidi abanye badibana nokuthi bahlangane nezihlobo ezidilisana namadrasi nabangafuni nokuthi babheke khona esikolweni. Ngicane ke ngokunye nabo ukuze sibe nokwazi ukuthi sithethane nabo bantwana babo. Abanye sincedisane nabo ngoba kaloku abakwazi ukubondla abantwana babo, abanye abaphangeli. Sithethane kunye nezikolo kunye ne-institutions ezezindawo zisincedise ekuthi sibakhuthezele khona abantwana, ingakumbi abantwana abangabafana. Angeke sibhekane nezelanga nabantu beSouth Africa kuphela. Funeke nikhumbule kaloku thina sesimele ukuba sizame sikhusibhekane thina singajongani nabantu basemzini. I-South Africa yi-South Africa nje ukuthi ilise iphuma phansi kwe-Afrika iphela. Ngoko ke kumele zekule basingabafazi sijongane nawo wonke umntu ongumama kunye nomntu obhinqileyo ose-Afrika.
Lo unkosikazi Olga Spielman isiphathamandla senhlanganiso yesamukela Women's Movement leSouth African Women in Dialogue obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Livestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela amalungelo abesifazana ngenyanga lapho kunanzwa ilanga le Women Equality Day.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Kulezi pepe lezi ngamashumi amahlanu ezitholakala ezifile ziphakathi kwemota ebizithwele kwele Australia lamhlanje ngesikhathi inkokheli yamazwe awe Europe ihlangana ibonisana ngodubo lokwanda kweziphepheli ezivela ezwekazi le-Afrika. Iziphepheli lezi ebezibaleka emazweni azo zibikwa ziswele umoya wokuphefumula emoteni le.
Owesilisa odubule wabulala intatheli zindaba zomsakazo kamabona kude welemelika izolo ubikwa ethumele incwadi yokukhonona ngesiphatho esibi salumsakazo ayewusebenzela engakabulali abantu laba kanye lokuzibulala.
Abasola umbuso kamongameli Robert Mugabe bathi imizamo kahulumende eyokuvuselela ubudlelwano lamazwe angentshonalanga afana leMelika kanye leBhilithane ayisoze iphumelele ngoba eleZimbabwe liqhubeka lingahloniphi amalungelo oluntu. Ekhuluma edale lePhalamende ngolwesibili, umongameli Mugabe uveze ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukudlelana kuhle lamazwe wonke omhlaba njalo wathi iyaqhubeka imizamo yokuvuselela ubudlelwano lobu lamazwe angentshonalanga. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla sebandla le-MTC Renewal uMnumzana Fortune Mlalazi lelunga ledale lePhalamende leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungulele ingxoxo.
Yezo kuqakathekileyo ukuthi xa singabantu sinye kumbe ngithi umuntu sibili oweZimbabwe ocabangayo ngalolu suku lwanamhlanje nxa engahlala phansi athulalele uMugabe ekhuluma besemthatha serious, lowo muntu mna ngiyamfisa ahlolwe ukuthi ngabe saphelele yini, ngoba into ekhulunywa ngomgabe ngumuntu ofana lemota efuna ukuthela isiya esandleni sonxele ibe sesiya erayini.
Baba Chuma, ngena khonapho.
Ubaba Mlalazi uyangimana semnasizwe njalo. Kusho ukuthi phela nxa ubaba Mlalazi ebona nto okukhonyeleyo akulalutho, kusho ukuthi nxa udinga umuntu ongasiye phela, ngoba nxa sifuna udinga umuntu sikhulume ngendaba leyo, asikhulumele ngomuntu okuzwisisa ukuthi kuyini okukhulunyweyo njalo okuhamba njani, bese sichasa nje ukuhlubungula khonapho. Yabona iproblem esilayo thina abantu yukuthi kwesi sikhathi sifuna nto siyalalela kanti singaziwanga, sithi abantu siyabona kanti singabonisisi. Ubaba uMugabe into ayikhulumileyo yinto eqhathekile kakhulu, ngoba lapha esikhona khona la silapha sisebunzimeni sonkeni. Ngakho-ke sokufunakala ubana sibe sidinga imibono ezasezinto ba siphume ebunzimeni bona lobana, and i-adresi ekaba uMugabe ibihamba ngendlela naleyo, ibishaya endimeni yonaleyo ukuthi khathi madoda bakithi singenza njani ukubana into zethu zilunge. Yikho-ke ekhulumekele i-engagement ekume ngamapoints angu-10 lawana akume alitshumi, konke lokwana yindlela ekuthina sithi una asilungiseni into yethu, ngoba ilizweni lethu asuze kutshintshe, asuze kusasa ulungemalawi kumbe ungwezambia olukuyabula ungwezimbabwe.
Baba Mlalazi, kungapho sola khona wena ikakhulu nxa ubaba uMugabe ekhuluma ngokuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ibe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe njalo uhulumende wakhe uyakuqakathekisa lokho?
Ngingathi khonapho Nkomo, why ngisithi mina nxa singithi ngabantu abaserious ngokwafuna izwe lethu singamlaleli uMugabe, zingaki zintokubabuthuma esezikhulunywe ngawulumo ongameli wezami ezingazange ziseze. Ngikunike imizekeliso nje emlutshwane ukuthi sisiya kukhetho wathembisa ukuthi ubulawa uzavuka la namhlanje lekhe lele. Sisiya kukhetho wathembisa abantu ukuthi bazathola imisebenzi, leyo misebenzi kayikho. So mina kangiboni singaba serious sibize ukuthi lokho akukhulumeleyo mzalokhuyana ephalamende ube serious, hhayi kube ngekho serious. Kodwa-ke nxa ngikhangele ngolunye uhlangothi ningazi ukuthi abadala nxa besuke ukukhula kubuya le-wisdom ukuthi umongameli weZimbabwe usenanzelele ukuthi iZimbabwe kayisiyo island, iZimbabwe ayingeke i-survive iku-isolation. Nxa isekunanzele lokhu ayisimtshayela ihlombe. Ngiyethemba labantu abanjengoThuma sebekunanzelele ukuthi laba bantu abe behamba bebathethisa bebakhafulela bangabadinga.
Baba Chuma, amazwe afana leBhilithane leMelika akhala ngokuthi eleZimbabwe kalinanzi amalungelo oluntu njalo akhala kakhulu ngodaba lukaZamara. Ubona uhulumende weZimbabwe senelisa na ukuvuselela ubudlelwano lalawa mazwe wona ekhala ngendaba zamalungelo oluntu?
Okokuqala, abantu usafunze babeshingisiye abantu bamazwe lawo okhuma ngawo oMelika laboBhilithane
uma umgabe noma sithi izandla zezela ngwayo noma sithi ukhulumende weZimbabwe kazange apho ngothi kona kumbe uthelisa abantu ukuthi manje abafuna kumbe uhamba njani umgabe uhlala ekhuluma ngokuphela sithi kona sifuna abantu abazabaya beze singenza and equal partners ngoba lathi singabantu njengabo sikelungelo njengabo ngakho ke ezilongeni zabantu ababuya ngendlela leyo noma babuya nje ukuthi balande umfo wabo bamukelekile kakhulu ibe sikufuna khonokhwana hhayi khona umuntu abuya azowukhonela emzini wakho wena unje kathesi nxa ngizafika emzini wakho sengiqabe ufaka ama-order hhayi bakithi noma kuthiwa ngile mali engakanani uyagcina la usugqabhukile yabo asuze ngifika emzini wakho wena ulo mthetho lona igedi liphika ngosikisi nasengiqanisa ukubuya ngo-ten ebusuku sengiphambanisa phela ukuhlala kwakho kuhle emzini wakho yiko kuphela khona kokwenza ukuthi ugcine usungithithisa la usungixhosa emzini wakho kuphela but sesingena futhi endabeni nalolo okhuluma ngalo olukagamara lwa angazi ukuthi kona why abantu befuna ukupointa izandla iminwe kuhulumende kaba umgabe kumbe kuzani u-p f itayigamara lwana nxa ngimkhangele mina ku-political game ngimbona njengomuntu ongasolutho
kuyiphethe ngamafitshane baba mlalazi
Nkomo kuyamangalisa nxa ngimlalele kakuhle uthuma uhlupho lwethu lwezimbabwe yikuthi silabathungameli abangafuni ukuthatha i-responsibility ukuthi ilizwe lakithi libuswa njani ungakhumbula kuhle okwenza abantu baqale ukuba ngumsindo ngalo mnumzana okuthiwa ngumitayi yikuthi into le isihambe yaze yaqhelisisa
umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-MDC Renewal obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU-PF.
Ngolunye udaba uhulumende uthi kusukela ngomnyaka ozayo abantwana besikolo sokuzamela baqalisele emfundweni yaphansi kusibanga se-preschool kusiya kwaba kusigaba sesifundo se-A-level ukuphatheka kwezemidlalo kube yingxenye yezifundo zabo intathe ezindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba
lokhu kuvezwe ngumsekeli wezemfundo ye-primary le-secondary uprofessor Paul Mavima obe ngumhlonitshwa emkhosini wokwamukela iqula labasakhulayo abaphila lobugoga obehlukeneyo elisanda kuphenduka kwimidlalo yama-special olympics world games ebisenzelwa e-los angeles kwele melika ngonhlangula lanxa leli qula labadlali abalitshumi lanhlanu lihambe nzima emelika lanelise ukuthola izicoco ezilitshumi lambili emncintisweni ongenwe ngabadlali abavele emazweni edlula ikhulu lengxenye 165 unkosikazi Nomsa Sibanda osebenzela iZimke Trust eGweru wamukele ngenjabulo umbiko kahulumende lo kodwa uthi kusese lomsebenzi oguqula imibono kaZulu lababalisi phezu kwendlela bababheka ngayo abasalela ezifundweni
siyajabula but kodwa sifuna ukuthi sitshintshe i-attitude lema-headmasters especially when it comes to la bantwana labo bayaphila ngokulimala ukuthi ba-understand ukuthi badingi isikhathi sokuthi bayenze lawo ama-sports
unkosikazi Sibanda ngomunye yonkokheli yenhlanganiso ye-special olympics zimbabwe eyanelise ukuba phelekezela laba bantwana uthi bekunzima ukululungiselela lolu hambo lwemelika lanxa impumela yalo ibajabulisile
sifuna ukubonga even ama-coaches angahambayo abantu bale bantwana bahambile they also coached so siyathaba sibili le i-second time yangu ngitravela ngabantwana lapho 99 ngahamba lawo e-North Carolina
utsitsibo ngani maphonda oleminyaka engamachumi amabili ngomunye wabaphatheke emncintisanweni lo emdlalweni wegolf
ngingathi mina on my side ngangiqala ngiyesaba ukuthi ngiqala kanjani but after a year ngasezindlala kahle manje bengayesabi but angitsho ukuthi igolf ilula ukudlala you have to learn ama-skills angikhona ukuthi udlala kanjani u-ema kanjani i-concentration landlani but ungabamba konke ka-one uyatsho ukwazi ukudlala kahle
Siyabonga Mavis Gama silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga
Inkomo lilale